tisendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo umhlaka 17 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abathinteka ngezulu lesikhukhula eWange ngenyanga edlileyo belokhu begcinwe eGuest Lodge inkampani yeWange Colliery lakwezinye izindlu ngoba izulu lelokhu lisina okokuthi izindlu zabo asoze zilungiswe ngokuphuthuma.
So vele ukuthi kathesi nge-rain season ngithe babuyela kuyabe kungayeni unless bangathelelwa ezinye izindlu ezi-free somewhere else lapho okungaproni khona to ama-flood.
Iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle njalo izulu lingani ngemfanelo okokuthi kube lesivuno esithe xaxa emasimini.
Labo abalime ngo-December kuya ngo-January ngoba abanye bebelime ngo-November. So labantu abalime ngo-November amabele lana awonakala ngoba izulu like lama kuselana amabele amakhulu hhayi sewonakele. Nanqanje amanye ezakwenza kodwa asenakwenza njengokuthi bekufanele kube njalo.
Indaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abantu abathinteka kuzulu lesikhukhula eWange ngenyanga edluleyo belokhu begcinwe eGuest House yenkampani yeWange Colliery lakwezinye izindlu eCinderella kanye leRailways ngoba izulu lilokhu lisina okokuthi izindlu zabo azisoze zilungiswe ngokuphuthuma ukuthi babuyiselwe kuzo. Izindlu zabantu laba zagcwala amanzi njalo balahlekelwa zimpahla. Basizwa nguhulumende la kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ngokuthola impahla zokusebenzisa. Lokhu kwenzakala izulu lesikhukhula selihlasele kwezinye izigaba eBinga njalo inhlanganiso ezizimeleyo abantu makhaza kanye lohulumende bedinga usizo olokunika abantu kulindawo ngoba badilikelwa izindlu balahlekelwa labo zimpahla. Ukuza okunenge okwenzakala eWange sixoxa lomnumzana Thulani Moyo osebenza lo meli weWange Central edalele iParliament ekubandlale MDC.
Kuyekhona ukuthi kwakathesi abakabiselwa because indawo liyana vele nxa kwi-rain season iyabe ilokhu ilama-chances okuthi iflage futhi kumbe izindlu zangkhona zingena amanzi. So vele ukuthi kathesi nge-rain season ngithe babuyela kuyabe kungayenzi unless bangathelelwa ezinye izindlu ezi-free somewhere else lapho okungaproni khona to ama-flats.
Kodwa umbiko esasiwuthole kuqala yikuthi bazalungiselwa lezo zindlu kukhitshwe amanzi ukuwadrayina bese bebuyiselwa.
Ya amanzi angadrayinwa ngakhitshwa but still izulu lokhu lisina. Saka as long izulu lisina izindlu leziyana ziyabe lokhu ziprone ukuthi kube lama-flats futhi. So ayiso ndawo yokuthi kuthiwa ungathiwa sokudrayina amanzi sokusefa ukuthi abantu lana babuyele. As long izulu lisina kuphela kuyabe kunama-chances okuthi amanzi azanjani azangeni. I-best decision will be ukudingelwa ezinye izindlu kwezinye indawo ukuthi bafakwe kwezinye indawo xa sebefuna ukuthi basuke ngaphi kuma-guest house lapho abahlezi khona.
Kuyathembisa ukuthi bengazuza ezinye indawo zokuhlala.
Ya i-Colliery isenza ama-efforts okuthi izame ukuclear ezinye izindlu kodwa also kule issue yokuthi izindlu zangkhona kwakathesi azikabi khona ezinjani ezi-free ngoba izindlu eziningi zihlala abasebenzi be-Colliery. So lizathola ukuthi akukabi lezindlu ezi-free kodwa I understand kulama-efforts okuthi badingele ezinye izindlu ezi-free.
Kodwa bona bahlezi njani kathesi abantu baluthola usizo yini olwempahla lokudla?
Ha ukudla okwakathesi hhayi balakho sibili ngoba ama-donors azamile sibili ukuthi bancedise from different angles. Bekutholakala ukuthi engxenye ngeviki kuya ama-donors angu-3 or 4 bekuya lezinto ezijeneyo ompupu wo-cooking oil o-right. The last time I checked beku-right ii akukabi le-challenge endaweni zokudla.
Akubuyi olulodwa oluningi, kuswelakale olunye.
Ya, usizo lolu lube lubuya lisukile ukuthi omunye udona ubeletha kuyimpuphu, omunye udona ubeletha kuyi-cooking oil, omunye udona ubeletha i-rice, omunye ubeletha amabhuku, omunye. So usizo lolu belungani luhlangene luzama ukuthi ligoqele zonke izinto ezingafunakala. Zingabe zisilela nje ukuthi ziwakwane bonke, kodwa hhayi bekulo mzamo siwokuthi konke abangabe bekudinga bangakwanisa ukuthi bakuthole.
Lina njengebandla le-MDC libanceda ngani?
Sibe nesikhathi sokuthi sihambe sibabone, kodwa singababoni kuphela, sikhulume labo, sikhulumisane labo, sizwe inhlupho abangabe belazo, sincedisane njalo ukuthi singancedisana njani ukuthi njengoba labo befelelwe yihlupho olunje. Ngoba sibhilive ukuthi thina njengephathi kufuze ukuthi sihlale sisebantwini, ngoba i-leadership ekhona yena le eyavotelwayo ka-MP nokansela ivela ku-MDC. So ipolicy yethu yangiyabi ngeyokuthi sifuze sihlale silabantu, sikwazi ukuthi kuyini akufunwa ngabantu, njalo sizame ukuthi sincedisane kulokho abantu abazekhala ngakho.
Lo mnumzana Thulani Moyo osebenza lomeli weWonke Central edalele phalam nje ekubandla le-MDC sixoxela ekhona le eWonke. Iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle, njalo izulu lingani ngemfanelo okokuthi kube lesivuno esithe xaxa emasimini. Ukuze sizwe okuningi okwenzakala enkayi, sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa, isiphathamandla sebandla le-MDCT, njalo ehlala esiphunyuka ko-Chief Sikhobokhobo khona enkayi.
Abantu baphila kungela msebenzi abayenzayo ukuthi umuntu afole imali, akula umuntu osebenzayo ukuthi afole imali. Ezibhedlela imali yafuneka esibhedlela, nawe ungalamali awelatha. Abantu sebegibele emakhaya, basele emakhaya ngoba umuntu abekwazi ukuthi ngihambe esibhedlela kuba ngingenzali ithole ngoba ngingelamali yokubhadala. Ezikolweni abanye sebekhiphile abantwababo ngendlela i-fees esikhuphile ngakhona, abantwana abaningi sebesiyeza emakhaya basafuna.
Uhlelo loluyano lwe-BIM lukhanya lusancedisi yini?
Uhlelo lwe-BIM abantwana abangaphansi kohlelo lwe-BIM bayahamba kuphela esikole lanxa uhlelo lolulungafaki imali. Ngoba into eyenzakalayo uhlelo lwe-BIM luyathuka kwesinye isikhathi iminyaka omunye kalifaki imali, but abantwana bakhona babe behamba kuphela isikole ngoba khanye ngabantwana abaqondana nohulumende. So kona labo bantwana yibo abahambayo, kodwa baba balithwane phela esikole.
Kulamaklinikhi amatsha akhiwayo kwenzela ukuthi abantu bengahambi imanga emide. Alokhu esebenza yini njalo imithi eyatholakala kuwo?
Ye, amaklinikhi lawa thina sasi njengenkayi kulamaklinikhi okwakumele ayakhiwe. Amaklinikhi lawa ayefika ngaphansi kwe-NGO ngaphansi kwe-missionary. So amaklinikhi lawa asaphumelelanga ukuthi akhiwe wonke, aphumelelayo mabili, ayasebenza kakhulu. Imithi iyatholakala kodwa okuhluphayo nje yimbadala, ukuthi abantu babhadale esibhedlela, kodwa kulawo maklinikhi imithi khona ayiselakali. Amaklinikhi lawa angaphansi kwe-settlement area yesibhedlela okuthiwa yimvuma missing hospital. I-settlement area leyi izocela amawadi phese angisisi nangaphambanisi. So amawadi wonke yena lawa kwakufanele abe lamaklinikhi, kodwa awaphumelelayo yi-wadi 25 ne-wadi 24. Sasikhangelela ukuthi kube leklinikhi kuwadi 15, kube leklinikhi kuwadi 13, lapho kwaphumelela khona kuwadi 24 iklinikhi yakhona ikolisa omlume, then kuwadi 25 iklinikhi isevoka yesiqhinga.
Kudaba lwemasimini, siyabona ukuthi kuke kwana izulu kumaviki ambalwa edluleyo, kulokhu kungenza kube ngcono yini kumbe beseliphuzile?
Izulu beseliphuzile sizile, kodwa ngendlela yokuthi libuyile lona ningani kuza kuba ngcono sibili, hhayi kukhanya ingani kuda kuza kuba khona. Lanqanje la amabele amadala aye sileke aseyila sibili, hhayi azange kube right sesidelile ngawo, kodwa la alandelayo ngingathulekela isendlini sizavuna thina labo abalime ngo-December nango-January ngoba abanye bebelime ngo-November so labana abalime ngo-November amabelelana awonakala ngoba izulu like lama bafuna ukunamhla ka-9 December baze lazokuna kubo-8 January sebana amabele amakhulu hhayi sewonakele nancanje amanye ezakwenza kodwa asenakwenza njengokuthi bekufanele kube njalo.
Lo nkosikazi Sambulo Maphosa isiphathamandla sebandla le-MDCT ohlala esiphunyuka ko-Chief Sikhobokhobo eNkayi sixoxela ekhona le eNkayi. Ke sikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi ibandla le-ZANU-PF selitshayele ihlombe inkokheli yabatsha kuleli bandla imiswe umsebenzi okwesikhatshana ebalisa umnumzana Louis Matutu lo-Godfrey Senengamu ngokuthi sebevumile ukuyaqeqeshwa kutsha ekolitshini le-Herbert Chitepo School of Ideology. Ababili labo babechaye abantu abathi baqhuba inhlelo zenkohlakalo elizweni ezibangela ukuthi umnotho welizwe uqhubeke ubhidlika. Kodwa ibandla leli lathi ayisiyo indlela eliqhuba ngayo ukwethulwa kwembiko. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umphathintambo kahulumende obona ngezokuthula kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshayele ihlombe umsakazo we-Diamond FM ngokusakaza ngezulu lesikhukhula elahlasela iManicaland ngomnyaka odluleyo ele-Cyclone Idai. Umsakazo lo ngowenkampani kahulumende e-Zim Papers njalo usakaza useManicaland. Okwamanje sithathe ithuba leli ukuxolisa kubalaleli bethu abande ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook lapho esiyabe si-live streama khona ukuthi hayi imitshina yethu ayihambi kuhle namhlanje kodwa lisixhume njalo kusasa sizabe si-live streama. Okwamanje-ke ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bantu bakhiphile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi yazi sibuswa ngabanye abantu mani, yazi sihlukunyezwa ngogogo labokhulu abantu abangaphela fulani. Yazi ma ungathi uyabheka yonke indawo ngamakhehla obhogo bonke yonke indawo ilizwe licontshwa nje licontshwa ngabantu abasebebhugile and bafuna ukuthi ivele bethiwe kungela lutho elizweni. Ilizwe akula nto ebambekayo still into kaliqhubeka lithona lisiya phansi, akula nto evukayo. Kambe lizovuka njani ngapha lintshontshwa ngapha lilutho? Into yonke futhi into ziyadura ekhaya, izinto zikama-price control, izinto zigcwele kubo-black market, imali kayitholakali kodwa imali igcwele kubosiphatheleni. Impuphu kayitholakali kodwa uyithola isidura kubosiphatheleni ngapha. Imali kayikho, abantu bayahlupheka balala emalayinini. Ngapha ama-doctors kaholi, ama-teacher kaholi kodwa yena ubhizi uyazula udlalisa le mali.
Mina ngubhandamo ngihlala komnyama area kugwamagwama village kondolwane Plumtree kulilima west. Ngihlala ngitsho ngithi lokhu nje okuloku kubhoda indaba yegugrawunde lezapho yiko kuphela okuphethe umhlaba lo eziphakwe elongu sisabhoda izaphu sithi ye yangena kwi-unity kungayingakhululwa izaphu kukhulunywe ngezaphu ukuthi kwahamba le gugrawunde yayibulala izaphu phela igugrawunde yayiqonde kuzaphu. So abantu siloko siboda hayi ngiyabonga ngeke ngikhulume kakhulu kube kufitshane kodwa lokho bekuphose kwayezakala ukuthi uMnankagwa yabonakale eBulawayo ekhuluma ehlephula indaba yeGoground ayikhulunywe izaphu leGoground izaphu leGoground. Ngiyabonga basakazi, ngiyabonga.
Salibonani mbaka Studio 7 uPeter Ngwenya lo emalopa engikhuluma ngakho engicoca ngakho ngicoca ngokuthi ngabe i-government yahlolisisa kakhulu ePlumtree esitolo zasemaphandleni abasavumi imali enjengedola uzabethi i-rate yakhona iphansi kune-rendi bafuna ama-rendi kuphela esicela igovernment ngabe ingahlolisisa ikulungise kunoku ize ukuze imali yeZimbabwe isebenze kahle eZimbabwe. Kuyinhlamba or kuyihlazo elenzakala ezitoleni zaseZimbabwe ePlumtree emaphandleni wonke jikelele ukuya usuka Dombo Dema Road uyofika ekugcineni kwakhona. Ngathi iPlumtree yonke jikelele sebefuna amarandi angaphandle kodwa phakathi ePlumtree balisebenzisa ibond idola lawo le. Ngiyakubonga ngelincelisa ukuthi ngibuye late.
Linjani Studio 7 nabalaleli igama ngugabadela Ncube. Mina into engingayisho lapha ukuthi ngithanda ukubonga lo ndoda abathuthwa nguPrince Dubeko Dube lo owe-MDC lo omelele iBingaya. Lo ndoda uyasebenza, lo ndoda uyasebenza, and the way azwakala asho ngakhona akhuluma ngakhona uyabumuza ukuthi umuntu okhuluma ole future e-right kakhulu. So ngithi kuwe ndoda, hhayi qhubekela phambili usebenzela abantu ngoba it seems wakhethwa ngabantu, uyabalwela abantu, uyabakhulumela abantu. Every time mangimamele ukhuluma le Studio 7 ukhuluma into ezilomsoco ezakhayo. Qhubeka ndoda, yiba abantu esibafuna abanjalo, yiba abantu esibafuna abanjalo, not abantu abadla imali kuphela lapho ephalamende bengayenzi lutho, betshontsha lapho, betshontsha izimpuphu. So wena ndoda, hhayi umsebenzi owenzayo nyawuncoma muhle kakhulu baba.
Njani basakazi be-Studio 7 lani balaleli bonke kundawana zonke nje zelizwe abe-Studio 7 ngiyalibingelela kakhulu. Ngisithi sibonga uJehova, izulu liyana kithi kodwa linakuhle, alini okubi. Hhathi sesiphilile njengoba ilizwe lethu linzima kangaka. Ngiyabonga, ngisensiza nothi yimi mamkhithika.
Salibonani bazakazi bami bakwa-Studio 7. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, okuya mbuya enkaya egonya lapho enzalwa khona. Basakazi bami sithanda ukubonga le thuba lisinikeze lona njengomsakazi omkhulu emhlabeni u-Studio 7 ogcwele yonke indawo. So namhlanje benilesicelo basakazi bami, lo mfowethu olahlekayo esesimdinge isikhathi eside, umama nje akakhululekanga ngaye. Lo mfowethu wasesimdinge asimthona, walahleka ngo-98. Ngathi wahamba ngo-98 kusiya ku-99 azange siphinde sambona. So lo mfowethu lo ibizo lakhe nguJabulani Ncube, ozalwa ngumandaza egonye enkaya, ukhulele endaweni kuthiwa yitoke kwaphala duze nje kumamdala wami enkaya. So lo mfowethu uzalwa ngu-Emily Ndaza. I think abangabe bemazi nje bengasisiza kakhulu, bemtshele ngumbuthi siyamdinga kakhulu. Yithi abafowabo wabo esimdingayo, siyamdinga kakhulu ngumfowethu. Sesineminyaka eminingi singamazi ukuthi uyaphila kumbe siwashona, ngoba umhlaba ukhanjwa kube kudlula. Iinamba zami engazisebenzisa eziyizo ezalana eGoli angazisebenzisa, 0740991551. Izinamba angazisebenzisa. So ngiyacela abasazi bami ukuthi mhlawumbe ningasisiza kulokho, zisa 0740991551. Izi namba angazisebenzisa. Ngiyabonga kakhulu.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu ngu-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala jikelele wamanyano wamazwe omhlaba u-United Nations umnumzana Antonio Guterres uvakatshele kwele Pakistan okwamalanga amathathu kusukela izolo ngesonto, lapho akhuthaza ukuthi amanye amazwe aqhubeke elondoloza izigidi lezigidi zabantu abadinga ubuphepheli bevela kwele Afghanistan. Uhulumende weChina uthi inani labantu abahlaselwe okutsha ligcikwane le-coronavirus eliqhamuke kulelo lizwe ngenyanga edluleyo selisehla. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ye-World Health Organization layo ithi akulula ukutsho ukuthi igcikwane leli eselibulele abantu abedlula inkulungwane njalo eselifike la kwamanye amazwe lizamemetheka okungakanani. namhla kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa umnumzana Raf Thombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika ngomkhankaso wokudinga ozamela ibandla lamaDemocrats kukhetho lokudinga umongameli lonyaka encintisana lomongameli Donald Trump webandla lamaRepublicans. Umnumzana Mthombeni uqala ngokusichasisela ngamathuba kamnumzana Joe Biden. Wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama, wayengumongameli weMelika.
Ah, ngibona ngathi usemqansweni lapha. Ngingazi njalo ngoba i-elections zalapha zingaqedakala. Kodwa ke nxa ngimkhangela ukhulu ngathi usemqansweni sibili ukuthi la nxa engawina yona le Carolina yakhe ayithembileyo. Kodwa ke esesuka lapho sokungena laba amadoda lalezimali zawo eNew York oMichael Bloomberg kuthi yakhona ngale. Ngibona ngathi kuxabene sibili, kuzakhathaza phambili.
Kodwa umnumzana Bernie Sanders yena ukhanya lokho ephumelela.
Ya, yena ukhanya ngathi le ayiwinileyo le eyakhathesi le eNew Hampshire ngathi kumnike umdlalanyanyana. Kodwa ke ngingazi njalo ngoba indaba akhuluma ngayo yesingathi asilaqiniso layo ukuthi abantu bazayithanda le irevolution yakhe leyo ungathi kuyilokho. Ngingazi njalo kodwa ke ngokumvotela kalesi singathi yezwakala into yakhe kancinyane.
Abantu balapha eMelika balandaba yini lokuthi abantu laba iminyaka bangani sebeluphele?
Kusukela kupresident Obama ukusiza ngapha emuva sebengathi babasensitive kancane ngeminyaka ukuthi nxa ungumkhulu kumbe ungugogo abasakukhangeli kakhulu. Yikho kwenze laba abafana abancane abanjengoButtigieg bangathi bayathola ama-votes lalo unkazana obekhona. So bayakukhangela sibe sikho ukuthi kabakukhangeli. Kodwa kwesinye isikhathi njalo i-experience yabo ukuba ngama-veterans kwabo khonokhuyana kuyabapha futhi umdlandla wokuthi njengoba ilizwe leli likhanya ngathi lalo selingathi lehlukene kakhulu i-division ekhona lapha, kufuneka ungathi ngumuntu omdala ongahlanganisa abantu lapha nxa ama-Democrats angawina.
Kambe elemelika lingabe lingamemukela yini umuntu oncintisayo oyisitabane?
Abantu balapha bangathi bayakukhangela lokho kodwa bakukhangeli, bakhangela besicilihle. Umbona ngathi bazamfaka, bangamfaka nxa bemfuna bamfaka kuphele njalo. Kodwa ke okungathi kuza singakwazi ukuthi sizabe sisithini ke khonapho. Kodwa ke mbona ngathi nxa kuyukuthi bayamfuna sisibili bayamfaka kuphela, ngoba abangabe bezamfaka babe bengelabo abancinyane abangakhangeli kakhulu udabane bunovu njengalo.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika sixoxelaye esedolobheni leTexas. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yebo ke okwamanje ke silaleleke umculo weBlack Mambazo othi ungikhumbule. Sicabanga owayehola leli qembu uJoseph Shabalala otshone ngeviki edluleyo. Umculo lo ukhumbuza mina lawe ukuthi insuku ziyasondela kithi sonke.
Ubibudlangile umlingi esenqoba
ngikhumbule
ungikhumbule wenkosi
ngikhumbule mina wena wenkosi
ngikhumbule
ba
ngikhumbule wenkosi.
Nkosiyami
ungikhumbule Nkosiyami lapho ngiwelulwa
ngilaba
lukuzulakalalo lapho izingozi zalo zisongu ungigwinya
ngikhumbule mina wena
wenkosiyami
ngikhumbule
ungikhumbule
Nkosiyami
ungikhumbule Nkosiyami
Nkosiyami
ungikhumbule Nkosiyami lapho izono
zami
sinzime mphefumlweni
webaba
sisuse wena baba
wena
ngothula komsawa
ungikhumbule mina wena
wenkosiyami
ungikhumbule
nkosiyami
ungikhumbule baba
Kumbule Nkosiyami
ungikhumbule
Nkosiyami lapho imihla
yami
incipha emhlabeni
baba
mandikubone
Nkosiyami
ngikukhumbule
Ungikhumbula mina
ungikhumbula
Nkosiyami
ungikhumbula ungikhumbula Nkosiyami
Nkosiyami
ungikhumbula Nkosiyami
Nkosiyami
ungikhumbula Nkosiyami Ta la 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 la
Nkosiyami
ungikhumbule Nkosiyami
Nkosiyami
ungikhumbule Nkosiyami lapho
izono zami
sinzime mphefumlweni
webaba
sisuse wena baba
wena
ngothula komsawa
ungikhumbule mina wena
wenkosiyami
ungikhumbule
Nkosiyami
ungikhumbule baba
ungikhumbule Nkosiyami
Nkosiyami
ungikhumbule Nkosiyami lapho
imihla yami
incipha emhlabeni
bebaba
mandikubone
Nkosiyami
ngikukhumbule
Ungikhumbula mina
ungikhumbula
Nkosiyami
ungikhumbula ungikhumbula Nkosiyami
Nkosiyami
ungikhumbula Nkosiyami
Nkosiyami
ungikhumbula Nkosiyami Ta la 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 la
Ta la 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 la
Umculo weBlack Mambazo iqembu lake laholwa uJoseph Shabalala yena otshonileyo ngeviki edlulileyo singakehlukani ike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abantu abathinteka ngezulu lesikhukhula eWange ngenyanga edlulileyo belokhu begciniwe eGuest Lodge yenkampani yeWange Colliery lakwezinye izindlu ngoba izulu lilokhu lisina okokuthi izindlu zabasoze zilungiswe ngokuphuthuma ukuthi bebuyele. Iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ongamanga kuhle njalo izulu lingani ngemfanele okokuthi kungaba lesivuno esithe xaxa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, nikhonapha eWashington DC.